sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 23 kuNtulikazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe bonke abaza kwethulela izinduna obufakazi ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. Zikhala ngendlala izakhamizi ematopo esabelweni seMathebeleland South. Kulabatsha abaningi asebefisa ukusuka eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe izakhamizi eziza kwethulela izinduna ezabhekana lakho ngesikhathi seGugurawundi lapho kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 yi-5 Brigade enkabazwe leMathebeleland eleZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Inhlanganiso lezi ezigoqela e-Save Mathebeleland Coalition zithi abantu abaningi ezabelweni lezi lokho besesaba isikhathi seGugurawundi ngakho ke kumele bevikelwe imithetho yelizwe ukuze bekhulume lezinduna bekhululekile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokuhlolisisa okwenzakala ngalesi sikhathi. Akwaziwa ukuba uhlelo lolu luqala nini njalo lokuthi bazatholani abalezihlobo ezibikwa zabulawa ngaleso sikhathi. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Busani Sibindi okhokhela inhlanganiso yeSave Mathebeleland Coalition.
Okuqakathekileyo yikuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovile abakhona abayinsika yesigaba seMathebeleland balomlando omkhulu kakhulu wokuthi bekhulume labantu babo. Besekusika lamanye nje inhlanganiso ama-organizations labakhokheli ama-local leaders. This is the first step of abantu kumele beqase behlangane. Kusuka lapha laba abayibo abayenza lo mbhuqazwe bona kabazivutele ngokuthi bona bafuna ukubuya sikhathi bani. Babizwa sokungene kuwo wonke ama-processes ke sebe-engagewa ukuthi right lokhu lalokhu ngoba kahle kahle nxa sikhuluma kunje kule ndaba zama-reparations okumele zikhangele, kule ndaba ze-cleansing, kule cultural practices okumele zenziwe zokuhlinza kuthathwa abantu laba behambe beyengcwatshwa kuhle. Lana akumelanga into yakhona ibe yinto engaphekwanga yaphelela, ingabingekeli ukupheka iphelela, iyahlala ihlupha, ihlala iphenduka.
Lina njengenhlanganiso lokubona njani kulokhu okuqhutshwa e-government?
Ama-hearings lawa okokuqala kawaniki ama-guarantees abantu ukuthi bazaba-protected from any interference ngokuthi bekhuluma ngokwenzakalayo. Kuhle ngoba nxa kuthiwe asekhona ama-hearings. Okwesibili kumele kube le formal act of parliament eba yi-acknowledgement yokuthi into enjalo yenzakala. Kungabi ukuthi ubani ukhulume ngesikhathi enebusa, kumele kube yinto evunywa iParliament eZimbabwe ukuthi bekhona. Njalo futhi kunjalo ke akunikwele ama-protective guarantees abantu ukuthi they will not be victimized nxa sokusenzwa into enje.
So kodwa kuzaphumani khonapho? Phela abanye badivela kuphumile.
Thina sifuna kuphumeni. Mhlawumbe umbuzo kumele sizibuze wona thina ngoba angithi abantu abale problem yithi. Kufana lokuthi intombazane ingabuya izithwele ekhaya, abantu bephikisisa imuli yedecidayo yona ukuthi iyahamba iyemshiya khona le kumbe iyenzani. Laba abantu nxa sebesiyabizwa ke sebebuya, sebezanikwa ke isigwebo sabo. Angithi kuba njalo. Thina yithi insika.
Lifunani, lifunani khonapho sifuna kuphumela.
Uma uthi sifunani, nxa usitsho as abantu bakithi, ngibona ngazathi it's a collective wish yokuthi indaba le ilungiswe, ilungisiseke. Ayikhona ipho ngokulungiswa nje, ilungisiseke. So uzathola ukuthi lathi kunje siproducile elethu iphepha, i-standpoint yethu ekhangela step by step. Ukuthi ingaba abantu nxa bengayinelisa nje ukuthi beyinanzele bengayithatha ithole ebulenjini www.mathebeleland.org sizayi-uploada abantu bese bekhangela labo sebe-inputa abakubona ngazathi kungabe lakho kukhangela ngoba it's a collective effort esingakufisiwe thina ukuthi kusiyafika 10 years laba abantwana sesibazele bebelokhe bebiselwe emuva izinto osokumele zilungiswe.
Lo mnumzana Busani Sibindi umkhokheli we-Save Mathebeleland Coalition Obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese New York konapha eMelika. Ugibbs uphinde waxoxa njalo lenduna umtshana Khumalo okhokhela uhlelo lokukhomisana umlotha ngeGugurawundi.
Izinduna lezi eziya kulolu hlelo zatrenwa. Batreniwe ukuthi bazakwenzani ngabantu abangafuni ukukhuluma phambi kukaZulu ukuthi bazabaphatha njani labo bantu abangakhululekiyo ukukhuluma ukuthi bezu ngoba kuvele kuyayangisa khona ukuthi umuntu atshele abantu ukuthi mina ngadlewulwa. Kuvele kuyayangisa. So kunamalungiselelo izinduna ezizawenza labo abazabefuna ukuthi bakhulume ngohlelo lwabo ngasese bengeziwa ngabanye abantu. Akhona lawo malungiselelo zonke induna zitreniwe khona lokho.
Ye, mase sikhangela njalo kulabanye abakhala ukuthi kanti manje nxa sokukhulunyiwe konke lokho kwalungiswa kambe bazanikwa yini imali labo abantu ababulawelwa izihlobo zabo. Kanye ludaba olukhulu kakhulu lolo ndolo.
Asikwazi baba ukuthi baza ngabe funile imali lo ocelileyo ukuthi ke sigodwe sizwe ukuthi bathini. Angikholi ukuthi angaphunga ukuqalisa lolu hlelo luphunga ukuphelela emoyeni abantu besi sibafuna lokhu. Siyathemba ukuthi lokhu abaza ukuthi bakufuna bazabanika. Singazake sithi ukuthi basoze banikwe kumbe bazanikwa kodwa sinethemba elikhulu ukuthi lokhu abaza kuthi ukuthi bakuza kunikwa baza kuniwa. Ngoba ngaze kuphunga ukuqalisa nje uhlelo luyaphunguka yize neze.
Kulabanye sibula bathi kanti bolaba babonayo-ke alingeke labadonsa likhulume labo kwezithe phela abantu bebhodle bethi ha lapha simzwile uthi tefutefu lapho bekhuluma ngalokhu nguye umuntu ohambulalayo lo awusuke bedonsele eduze.
Nxa kuyukuthi bakhona abaza kuthi napho abantu abambulalayo ngobani sizabe silabantu abarekhodayo abachoyo ukuthi ababhalayo yonke into eyenzakalayo sithi ngama-rapportors. Ngaku lo muntu esigabeni othile abazakukhipha ukuthi lo nguye esibulala mbo esenza lokhu nalokhu. Uzabona yena uhulumende ukuthi uza kuthini ngalabo bantu ngoba uzabe kubhaliwe ukuthi uSibanda noDube lobani ngamabizo abo ukuthi bababebulala abantu basebebona ukuthi kuza kuthiwani. Labo futhi yabe mele ukuthi nxa induni sebephumile abantu abatsho njalo induni ibuza ukuthi lifuna ukuthi beziwe njani labo bantu. Ingazapho ngukuthiya kusemoyeni. Kuyamele bona abo abantu abaziyo ukuthi nguzibani bani wayesibulala basho ukuthi sifuna ukuthi labo bantu benziweni.
Le ntatheli izindaba lo zizavunyelwa yinti zingene zilalele kumbe kuyadwamanini kancane silungise lokho.
Hayi asikaqedi ngazo zolezo ukuthi bazangena ukuthi kusiphi stage kodwa sisezaxoxa ngakho ukuthi senze sifinalize ngakho kuba abantu bazabe befune ngayo ukuthi bazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Leyo yinduna umtshana Khumalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi elizweni bathi indlala ilokhe ibhahile ikakhulu emaphandleni ngenxa yesomiso lomnotho welizwe ongamanga kuhle. Intatheli zindaba yethu yezwachisa Sibanda wethekelele ekhezi esiqintini seMatopo lapho abantu abakhala ngokuswelakala kokudla lamanzi wasethulela lolu daba.
Izakhamizipho zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinayo ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esisemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye ababhekane le ndlala ngumnumzana Jacob Dube ohlala eNatisa.
Sikhala ngendlala la manzi sinatha le nkomo lawo lawo manzi sinatha le nkomo asecithile. Kube kakhulu amanzi kuleka silamanzi izibhorane asilazo asilalutho sihamba sigebha lapho echebechebeni lapho kunatha khona inkomo yalo sinatha amanzi akhona vele aludaka kodwa akulayo indlela siyanatha kuphela.
Unkosazana Vaita Dube ngosakhulayo labantwana abathathu uhlala eMathanda Village uthi uphila nzima labantwa bakhe.
Ayikithi lapha kunzima impilo yangikhona inzima ngoba into eziningi asilazo especially thina abasha imisebenzi akula cela ukuncediswa kuthi nxa kungaba labantu amadola angasinceda ukuthi senze ama-project ukuze sikwanise ukuthi si-any livings.
Emadoleni Village bathi bacela ukugejelwa izikotsho ukuze banqobe udubo lwamanzi. Umnumzana Moses Banda esekamuzi salindawo.
Sithwele nzima kakhulu lapha esigabeni ngoba lapha engikhona mina hhayi sithwele nzima kula manzi hhayi ebesikucela nje besicela ukuthi ngabe kuba leziborana neziborana indawo ethi sikiyo ayisithole zimakhu indawo engcono yingale libona elamanzi nale le ngale ngaphishiya ngale ngabe kuthiwa singale kwamasimu ngabe liyabona ukuthi hayi abantu bathole zima sibo.
Umfelokazi ugogo Evelyn Ncube oleminyaka engamathumi asishiyagalombili lanhlanu 85 ohlala yedwa eChachani uthi umangoye ulala eziko kanti mangalo nyaka ngoba amandla engasekho.
Angizange ngivele ndilime ngase ngehluleka khona ukulima. Akuzange kuvele kuthini. Ngehluleka ukulima ngenxa yokufunda.
Emalindi village izakhamizi zithi azilimanga ngokuswelakala kwezulu ukwenza nahlezi mpi moyo uthi bancedwa izizalwane zakule ndawo ezihlala eSouth Africa neBotswana ezibathumela ukudla.
Asilimanga kuhle lokho sikhaya ukuthi nje lokho siphoselwa ngabantwana babafowethu abasegoli babasiphoselayo nje le ufele engena yayisithatha ngasonke khetha abayachiya thina siyabhala amabizo ehambe emahofisini khona ngale kubuye sesikhethiwe bekhitshiwe abantu thina sikhaliswa ukuthi inkinga izulu lalapha eKZN alini amanzi besilayo lapha edamu lakomidlo kodwa sikhaya ukuthi lo nyaka isibanga sakhona azaphela.
Umsekeli webandla elibusayo leZANU PF umnumzana Amos Dlomo uthi uhulumende uyazama ukugcina abantu lanxa kungela kudla.
Sisicela ngani uNkulunkulu anganethi izulu sithole amanzi ngoba le nkomo zinje so akula lutho ezivuthwe njengoba landi yazibonela ukuthi njani. Noma inkomo uyikhothame phansi yabona TV ivele idobhane umzimbu wezibhorane noma ungalamanzi asincede ngakho uhulumende. Uyakuthi ngabe lapho izulu liyakuna khona. Sizuzu ukuthi sincedakale kwezibhorane noma okunye amadamu la aqakathekile kakhulu ukuthi abakhona abalamandla bazame unjani balime.
Umnumzana Edgar Moyo ongumpanikambo ogatsha lwamandla kagesi njalo engummeli walesi sigaba seMatobo North edale lephalamende uthi uhulumende wakhe uyazama kusiza uzulu ngokudla.
Indlala ikhona amanzi ayahlupha kodwa ke kakhulu emunjini ehuliseni abantu hayi kanya uhamba kuhle. Lanxa nje uhulumende ze imizamo emkhulu kakhulu eyokuthenga ukudla ukuthi abantu baphiwe ukudla emakhaya. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi silungiselele isizini le ebuyayo ukwenzela ukuthi indlela le ingaziya sithola. Njalo sase silime sithole sokutholileyo kumele singathengisi konke sigcine okunye siphaleni ukumela izikhathi ezinjengazona lezi.
Inhlanganiso ezizimele zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababhekane nendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kunciphe abantu abalambayo. Ngiyimele isitho 7 ngiseKZ igama lami ngenze Jesus Banda.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ukumbe i-ARTUZ umnumzana Obet Masaraure usexotshwe umsebenzi ngohulumende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ayikhokhelayo yethule impumela yophenyo lwayo oluveze ukuba sesisiwa isisindo semfundo eZimbabwe njalo bathwele nzima ababalisi elizweni. Inhlanganiso le ithi kumele kukhangelwe imbangela yalokhu okukhanya igoqela indlala yezikolo, ukwendiswa kwabantwana, iholo eliphansi elababalisi. Lokunye okuhluphayo ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seARTUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Usemisi umsebenzi ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi kupublic service uhlaliswa kuhearing kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa laye mina njengospokesperson lo president uthe vele kazange anikezwe ichance yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walibala bathi khona kwesesikunikeze khona yikho.
Kugwalo olukhutshwe i-ARTUZ khuluma-ke ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela-ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana, izulu eliningi, indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kulamabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana babesuka emakhaya kubo bahlangana lendonga bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikolweni balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana.
Indlela yokuluqeda inye imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisithi umlando womuntu okumele akhokhele imfundo nxa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Nasikumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumbani nasiyamukelwa asikukhangeli kakhulu, kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-athuzi ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikuthelesa kuthi.
Lo umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abavalisi ye-ARTUZ. Obesecingweni lotabo kancube we-Studio 7, asenelisanga ukuthola umbono kahulumente njengoba imbuzo esiyithumele isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ibingaphendulwa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uNkosikazi Kimberly Sheato, umkhokheli wamapholisa avikela umongameli kwele Melika, usesukele esikhundleni kulandela ukuchothozwa lidale leCongress ngendlela ehluleka ukuvikela owayengumongameli umnumzana Donald Trump, owadutshulwa ikhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo walimala. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukhangelelwe ukuba uzahlangana kusasa nomongameli Joe Biden. Uzabe esethula umbiko wakhe edalele Congress esebonane lomnumzana nomongameli Biden. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Ngesizwe eziphathelane leMelika. Inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden elokuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli weMelika selibe lomthelela omkhulu kulomkhankaso. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns usethulela lolu daba olutolikwe yi-Studio 7. Omunye owamangaliswa linyathelo likamongameli Biden ngumnumzana John Dix olelungelo lokuvota eGeorgia.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle underside.
Nibona engathi abantu abanjengami eMelika abangakacabangisisi ukuthi bavotele liphi ibandla kumbe abafuna ukuvotela ama-Democrats sisamangele njalo asikwazi ukuthi lokho kutshoni kithi.
Umnumzana Johnny Bester ohlala e-Atlanta ozavota eGeorgia uthi ngabe umongameli Biden wachiya kudala lomkhankaso.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time.
Ngangingelaqiniso ngokuthi ilizwe lethu liya ngaphi ngoba uBiden ngangingafuni ukumbona eqhubeka ebusa. Kodwa nxa sicabanga ngomkhankaso wakhe bese sikhangela uTrump ngubani esesilaye khathesi.
Esigabeni se-Ohio, umsekeli webandla lamaDemocrats umnumzana Richard Freeman uthi umongameli Biden wayezanqotshwa ngumnumzana Donald Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump.
Ngibona engani isinqumo esihle lesi. Ngibona engani uBiden ubengelathuba lokunqoba uTrump. Abantu abaningi bebesola ukuthi useluphele, lami ngingomunye wabo.
Unkosikazi Kathy Lindmeyer weNebraska uthi umongameli Biden ubengasela ngqondo ezibukhali selokhe wathatha intambo zombuso.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job.
Ngidanile ngoba ngiyananzelela ukuba uBiden wenze umsebenzi omuhle njalo wenze lokhu ngoba efuna ukuthi ilizwe libambane, kodwa akusenzakalanga.
Esigabeni seSouth Carolina, unkosikazi Mariana Hall Uthi okwenziwe ngumongameli Biden akusoze kuguqule ingqondo yakhe ngokusekela umnumzana Trump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party.
Ngibona ngani kuza kuba mnandi ukubukela ibandla lamaDemocrats ligijima lidinga umuntu ozathatha isikhundla sikaBiden kulomncintiswano. Bengibona ukuthi bebengathandi ukuthi kube nguKamala Harris ngenxa yamazwi amabi awakhuluma ngokhokhelayo okwamanje.
Ovota esigabeni seWashington uNkosazana Jill Holm uthi ubona umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris efanele ukuncintisa kulesi sikhundla.
Rooting for Kamala. Love to see a female up there, you know.
Ngisela uKamala, ngiyathanda ubona wesifazane ekhokhela. Ngicabanga ukuthi ukhaliphile, ukhuluma kuhle, uselungile ukuza, uselamakhono amaningi ngalomsebenzi.
Esigabeni seOregon, umnumzana David Strong uthi uzavotela unkosikazi Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee.
Uyazi ukuthi akula siqiniseko sokuthi uKamala uzakhethwa ukuthi ancintise. Nxa engakhethwanga kuza kuba lengxabano kubandla lamaDemocrats.
Unkosazana Stacey Pritt weNew York uthi kuza kuba nzima ukuthi ilunga lamaDemocrats linqobe umnomzana Trump.
Sifuna umuntu ongaluphalanga njalo ozawenelisa. Ingqengubani uzamnqoba uTrump? Asazi. Kungcono kuthi ngibona ngani sesilethuka.
Unkosikazi Madeleine Mills weNew York uthi isinqumo sikamongameli Biden siphuzile.
I wish that they had the Democratic Party had figured this out.
Ngifisa ukuthi ngabe ibandla lamaDemocrats la kubona kudala lokhu. Kwenzela ukuthi ungakhanyisi ukugijinywa sokuyinqaba. Kodwa ngibona ngani uBiden ubeza ngqotshwa nguTrump ngabe uhlalile.
Lanxa umongameli Biden esithi usekela unkosikazi Harris ukuthi athathe isikhundla sakhe kulolu khetho, isinqumo sizathathwa yiziphathamandla amadelegates emhlanganweni weconvention yamaDemocrats ngenyanga ezayo edolobheni leChicago. Lolu daba lilwethulelwe nguScott Stearns, intathu yezindaba ye-VOA, lalitolikelwa yi-Studio 7.
Kulaba sakhulayo abathi bafisa ukusuka eZimbabwe bayidinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, lokunye okubabamba ngamandla abanye babo ukuba besuke elizweni. Bathi akuqedakali okwenzakala elizweni njalo balakho ukuluphala bengakaze besebenze kumbe benze okukhanyayo empilweni. Uhulumende uthi akumelanga besuke elizweni ngoba ile Zimbabwe lithuthukiswa ngabanikazi balo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni wonke jikelele e-International Labour Organization yenza uphenyo olwaveza ukuba kulabasha abedlula ingxenye yesigidi 600,000 abasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2020 besiyadinga imisebenzi emazweni afana lele Australia, Bhilithane, Melika, Botswana, South Africa lamanye. Lithi inani leli likhangelelwe ukuba lakhuphuka eminyakeni elandelayo ngenxa yokugugudeka komnotho eZimbabwe lokunye okukhathaza uZulu. Asebesele eZimbabwe bathi sebefisa ukusuka elizweni ngoba akukhanyi ukuba kuza kuba lenguquko okungenza besebenze. Omunye wabafisa ukusuka elizweni ngumqoqi Ncube ohlala koBulawayo.
Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongasiyo nto enhle. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Banengi abalesifiso esifana lesikamqoqi uSipho Dlomo osakhulayo odabuka esigodlweni senkabazwe eGweru uthi sokuseduze ukuba esuke eZimbabwe alubhekise kwamanye amazwe.
Sengihlale ngahlezisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi ebuyayo kungabe kungaba lo tshintsho na. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa bakhona njalo abathi bazafela eZimbabwe loba kunzima ukuphila elizweni leli. UMargaret Matsika ohlala eHarare uthi kwesinye isikhathi ungcono ukuzihlalela eZimbabwe umuntu ahlupheke labakibo hathi ukuyahawula emazweni.
ngale phandle most of ama relatives engilawo they say they limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So I mina mbona ngani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe.
Umphathi Ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi kabahlale eZimbabwe abatsha beziphandele impilo hathi ukuyadubeka kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe ngelenu njalo kumele lakhiwe yini? Kubuhlungu ukuthi abaningi abasathulayo abaphile impilo abayifunayo kwelakithi, kodwa ukuya emazweni akuze kuqede induku zabo. Unolwazi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo oyimbongi owaziwa ngegama lokusoma elithi Lady the Poet njalo ocubungula indaba zabatsha uthi bazabaleka eZimbabwe abatsha uma isimo somnotho singaqhubekela phambili singaguquki.
Abantu abasakhulayo mabeqeda ikakhulu izifundo zabo abalazi isikhathi sokuthi beme ukuze ikusasa labo liqhakaze, ukuze kusasa kube lamathuba amatsha, ngoba babona amanye amathuba evuleka khona ngale ngaphandle kwamazwe.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe zithi kule nkulungwane lenkulungwane zabatsha abasuka elizweni leli bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Akulanani elibambekayo elisanda kwethulwa zinhlanganiso ezigoqela e-International Organization for Migration lezinye olumayelana labatsha ababaleka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ukukhanya bebaningi abafisa ukusuka eZimbabwe. Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholejini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi nxa kuqathaniswa namanye amazwe eleZimbabwe kalenzi kahle kwezomnotho lezombusazwe, ngakho ke lokhu kwenza abatsha abaningi bebaleki elizweni.
Bona labo nabasemsebenzini uyathola ukuthi imali abayiholayo iphansi, kayihambelani laleyo ehola ngontanga babo, yabenza imisebenzi efanayo emazweni esakhelane lawo. So babe sebegcina bephuma besiyadinga imisebenzi emakhampanini nalawo asemazweni angaphandle, ngoba wona ibhadala imali ezwayo.
Ezinye ingcwethi zomnotho lezombusazwe zithi kukhangelelwe ukuba abatsha abaningi bazaqhubekela phambili bebaleka eZimbabwe kuze kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi-ke sokuswa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyacela basakazi ke sikhuzeleni bantu, ke likhuze nansi into esikhula kwamthwakazi la abantu nje kuphela ukuhlukumeza abantwana ngento engekho. Studio 7 siyacela lisidlulisele impela, ke likhuze ke likhuze uma kule ndlela sometimes elingayenza ngayo ukuthi abantu babanjwe. Enzani impela sithikwazi ukuthi sisize. Siyabonga Studio 7 safenda Mangwe ukuhlamhluko okhema isigaba.
Siyalibingelela abantu be-Studio 7 lonke zihlobo kini lonke mahlaba ezulu bantu bezimbabwe, sizwa uhlungu ngento omnanga kwalo mgabo wakhe ukuphathile izwe lidilizele imali kusale kungasela mali. Sasinezimali emabhenki sasala sesihlupheka ngani siyizintsha ezidliwe ngamanqe njalo lezwi likasikazempe kazempe kazinuka amakhwapha. Into engizalitshela yona abantu bakithi inkonzi akuye la umnanga wakhetha kakhulu ama-CIO sike sabe semjeleliyane elaphane lobuzeni esetuane ne-rank uthi ungakhangela emdulini so uvele egoli ungavele kuphi ungalwisi uthole igazi uthi ungakhangela ukhono wayele ntshebe ezinkulu owayezibiza yena uJesu. So siyakhala kakhulu ngento zabo kazembe kazembe kabazinuka amakhwapha bona bezama ukulungisela into yabantu. Ilizwe kabalikhuluma ukuthi ngelabantu, hayi kusuka khona le lamtree usuka kona le bed bridge kuloko kugcwela amashona kuze kuyethi kona tiyathi sikhuluma kabi singakhulumi kabi vele indawo zonke zokuqhatshwa amashona kuphela kuze kuyefika kona le kushashi. Yini yena leyo nto kezi kwavala izimali zabantu, akula zimali zabantu, abantu bayahlupheka kuloko ukuthi izimali zisemafonini. Wakwayibona imali ehlala efonini ungayifakanga ukuthi abantu ubabize ngabezimpaka, ungabizi ngomhlobo obuthile lomthile uthi kona ulokhu wathengisa ilizwe.
Sibonge ke abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo khonapha. Lingakhohlwa iLife Talk lapho esixoxa ngesisindo sezemfundo sona esesisiwa olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga. Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.